Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolesine mhla ka 2 kuzivandlela 2025 ngutaba kancube. Endabeni zethu namhlanje.
Angiboni ukuthi umuntu ekhuluma nje nezinto angisendakali seMozambique kule cala. Ngibona ngathi lapho kuzaphonguphuma nje kuthiwa khona ukuthi awulaqaleli khona.
Umgcini sihlalo weSouthern African Lawyers for Human Rights umiswa emthethwandaba esethuswa icala lokujojozela odlakela kwele Mozambique lokweqa umngcele ongekho emthethweni.
Siyabonga kakhulu ukuthi abantu beproject Vote 263 sebesukumile ukuthi beqale lolu hlelo olokumisa ukuthi kungabi lo muntu oza kuba ngumongameli okwamahlandla angapheliyo.
Inhlanganiso ezizimeleyo sesisungule umkhankaso ojonge ukulwisana lokuguqulwa kwesisekelo sombuso welizwe ukwenzela ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa abuse kungedlula ihlandla lakhe lesibili. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umgcini sihlalo weSouthern African Lawyers for Human Rights umnumzana Talent Rusere owabotshwa mhla ka 23 Mpalakazi ePlumtree esethweswa umlando wokuphuma elizweni ngelamaphepha kanye lokukhupha imibiko ekhuthaza odlakela kwele Mozambique uzaqhubeka evalelwe eRemand Prison kuze kuyefike iviki ezayo. Urusere obezimele edalele kamantshi uyawalandula amacala la njalo ubeke isicelo sokuthi akhululwe ngesibambiso ibail. Ocwayisisa lolu daba uDetective Sergeant Edmo Chimera uphikisane lesicelo sikaRusere esithi bazakhupha ubufakazi bokuthi wephula imithetho yemibili le. Urusere utshele intankatolo ukuba watshaywa kabuhlungu ngesikhathi ebotshwa. Kubikwa sekufe abantu abafika phose amakhulu amathathu 278 kudlakela uqhamuke eMozambique kulandela ukwaziswa kwempumela yokhetho. Ukuhlazela ludaba sixoxa lengcwethi yezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya.
Ya into ekhona ukuthi uhulumende wethu ungathi uyaphosisa uyavuthwa indaba nxa kuthiwa khona izizalwane zeZimbabwe kumbe ezesadeli zile mvumo eyokhulumende kufunayo ngoba kulozibuse izimele independence, i-freedom of expression. Angiboni mina ukuthi nxa umuntu ekhuluma nje nezinto angisendakali seMozambique kule cala. Ngibona ngathi lapho kuzaphonguphuma nje kuthiwa khona ukuthi awulaqaleli khona.
Abanye ababanjwa belo bephume elizweni bengelancwadi bengena kwamanye amazwe baphathwa ngendlela efanayo na kumbe na uphathwe ngendlela etshiyene?
Kulabantu abalikhulu abangamakhulu athi ambalwa abazeli bephuma eZimbabwe bengelancwadi ezeneleyo. Kulabantu abangenelana lo lezanu abathengisa izidakamizwa abangenisa izimpahla lezana ezamabhiro kungekho emthethweni kodwa asayisi zethwa khona babotshiwe. So lokhu sokuqondane ukuthi abantu umongameli kumbe singathi iZimbabwe uhulumeni weZimbabwe udanisa kukonokuthi umzana riserele ekhuluma nje iqiniso ekhuluma nje ngokwengisendakalo seMozambique lapha vele sokusowonakele lapha.
Singathi kukhona na okutsha akade kukhuluma kulolu daba leMozambique?
Uzili weZimbabwe vele wazibonela yedwa abantu bekhuluma besithi wona bangabantu bangabalungekani ukuphepha bavela voda eMozambique lemifanekiso amavidiyo ephinde kulezidalwane eziningi ezivele eMozambique ekuhlala eMozambique eZimbabwe ezazikhuluma ukuthi into yokuvota asiyo into entsha. Yikho ngibona ngathi mina njengoba sithi akule nto entsha lapha nje okwenzisa ubuhlungu nje ukuthi kube lo muntu nje ade ethatha isikhathi ukuthi achasise isenzakalo isenzakalo seMozambique kuyikuphula nje uhulumeni nguye osephula umthetho owe-freedom of expression ekuzalwane zeZimbabwe lesadeli.
Mnumzana Rajesh Ngwenya ucubungulela umbusazwe njalo ekhokela inhlanganiso ye Coalition for Market and Liberal Solutions Komaliso obesecingweni le Studio 7 SARN. Inhlanganiso ezizimeleyo sezisungule umkhankaso ezubiza ngokuthi National Constitutional Movement ojonge ukulisana lokuguqulwa kwesekelo sombuso welizwe ukwenzela ukuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa abuse kungedlula ihlandla lakhe lesibili ngo-2028 okusekelwa ngamanye amalunga ebandla leZANU-PF. Kubika uMlondolozi Ndlovu.
Inhlanganiso lezi zithi akumelanga uMnangagwa abuse kungedlula isikhathi sakhe ngomnyaka ka-2028. Umholi wenhlanganiso yeProject Vote 263 yona ekhokela umkhankaso lo uMnumzana Youngerson Matete uthi kuqakathekile ukuthi uZulu aphathe kulomkhankaso ngoba ukwephulwa kwesisekelo kuphazamisa umuntu wonke. Uthe ezinye inhlanganiso ezikumanyano lo zigoqela eyezinasu athuz leChitungiza Residence Trust. UMatete uchasisa ngenjongo yomkhankaso lowo athi bafuna ukuqinisa kakhulu lonyaka ukuze amalunga eZANU-PF engalingi avume ukuba kusekelwe lokhu.
So we want to protect that provision in the National Constitutional Movement.
Sesisungule iConstitutional Movement sifuna ukuba isisekelo sethu sihlonitshwe. INational Constitutional Movement izakhuluma labatsha lozulu wonke ezigabeni zonke kweZimbabwe ukuze isisekelo sihlonitshwe. Isisekelo kumele sihlonitshwe
to amend the constitution.
Uqhubeke sithi kumele abantu bethonisise uhulumende ukuthi ahloniphe isisekelo sombuso ukwenzela ukuthi wonke umuntu athole imisebenzi lentuthuko, hathi ukuba umuntu oyedwa eqhubeke ebusa.
Cross the economic divide and
abacha sithi thina kumele ilizwe leqathekise isisekelo sombuso ukuze kuhlonitshwe intando kaZulu.
Our constitution and the provisions that are within the constitution.
Omunye wabacha olilunga ledayile eParliamente uMnumzana Vincent Bajila ophatheke ekusungulweni kwenhlanganiso le uthi kumele umuntu wonke aphatheke ekumiseni umkhankaso lowo.
Siyabonga kakhulu ukuthi abantu beProject Vote 263 sebesukumile ukuthi beqale loluhlelo olokumisa ukuthi kungabi lo muntu oza kuba ngumongameli okwamahlandla angapheliyo. Ilizwe lonke ikakhulu khona lapha eAfrika liyakudinga ukuthi kube lo muntu oza kuba ngumbusi, oza kuba ngumphathi, ukuthi ngemva kwesikhathi esithile aphume emsebenzini ephila.
UMnumzana Ebert Jamuka, umkhokheli webandla eliphikisayo ele People's Unity Party, uthi lokhu ukwamukeleke kakhulu.
Thina siyakhuthaza kakhulu amayouthi abasakhulayo ukuthi mabangene emgwaqweni bayenze toyitoyi ama-demonstrations, bayale bathi hatshi uMnangagwa akangeni, akangeni, angangeni kukhetho oluzayo. Makaphumule Emmerson Mnangagwa, ukhulile kubaba umuntu omdala, ahlale nabazukulu bakhe.
Igqwetha elilwela amalungelo oluntu uNkosikazi Jacqueline Sande uthi kumele abenhlanganiso ezizimeleyo baqhubekele phambili besala ukuba uMnangagwa aqhubeke ekhankasela ukubusa ihlandla lakhe lesibili seledlule. Imizamo yokuthola imibono yeziphathamandla zikahulumende lezebandla leZANU-PF kudaba lolu yehlule abaningi besithi basesekukhefu lomnyaka omutsha. Kodwa osakhulayo kubandla leZANU-PF uMnumzana Mlungisi Mathonsi uthi uMnangagwa usebenze kakhulu, ngakho-ke kumele eqhubekele phambili esembusweni.
Bathi ukhangele umnyaka ka-2025, a lot is going to happen. Ungakhangela i-budget yangkhona, it's very progressive, ikakhulukazi in tackling izinto ezi-imperative like investment kubo-agriculture, investment kubo-tourism.
Kulamanye amalunga ebandla leZANU-PF athi uMnangagwa kumele abuse kungedlula umnyaka ka-2028 loba yena esithi usefuna ukuphumula. Bakhuluma udaba lolu emhlanganweni we-Annual National People's Conference lapho okwethulwa isinqumo sokuthi kumele aqhubeke esembusweni. Sona isisekelo sombuso welizwe sikubeka sobala ukuba osesikhundleni sikamongameli okwamanje angeke abuyele esihlalweni singaguqulwanga esebuse okweminyaka elithumi. Kumele kwenziwe i-referendum kungaguqulwa isisekelo sombuso welizwe. ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Abanengi eZimbabwe bathi bayahluleka ukulima lonyaka ngenxa yokucaka kwamadonki lenkomo okubangelwe yisomiso esidale isikhudumezi somkhathi ese-El Nino. Abalimi eGwanda Nkayi Lupane Cholocho Plumtree wangelezinye izigaba bathi lokhu kuza kwenza ukuba bengenelisa ukulima loba uhlangothi lukahulumente obona ngezomkhathi olwe-Meteorological Services Department lusithi kulezulu elinengi elizakuna kuyona linyanga. Abalimi bathi izifuyo zicake okokuthi ezinye ziyacuba zidonsa amakhuba emasimini. Sixoxe ngodaba lolu lenduna uNgwenyama Fuyana waseMukwe eKhezi.
Abenkomo vela ngabona umuntu olima inkomo la isimo sakhona asikabi sihle, zisafuna isikhathi ngxenye kuze kuphele yona linyaka kulo zabe sesisimile sokuthi nxa abafuna ukulima ngazo bangalima ngazo. Kanti sisebenzisa kakhulu amadonki ukulima, lalaba abenelisayo basebenzisa ilokhu zama ama-tractor.
Ye kunzima kanganani sizokuthola amadonki amanye vele kungani akukuhle kangako?
Indlala ishaye kwazi vela zibili. Siyadumisa nje ngokuthi ukuseula okulohlonzisa kubona from 18 December. Ngemuva kwalokho okuphongwa yikhonokho nje okungatshola ukuthi kodwa 18 December hayi lana sibule kulohlonzi. So singakufaka sithi from 18 December kuzofika lamhlanje kungu-2 January. Ngicabanga ukuthi isikhathi sakhona sesesincane ukuthi izifuyo zingabe sesimini sokuthi zingalima ngendlela esiyabe sikhalele ukuthi singalima ngazo. Kodwa hayi khona akufani nokuthi sihle sihlale siyancengisa ngakhonokho kukhona.
Yisingathi-ke labo-ke abasebenzisa amatalakida akuduli akubatshaya ezikhwameni khonokho?
Kuyatshaya sibili kakhulu kakhulu sibili ngoba ayisithi sonke sikwenelisayo khonokho. Iningi labantu abalima ngawo ngabantu abavele besenelisa.
Nxa kungaqhubeka kunje pho abantu bazayenelisa yini ukuthi balima kuzwayo kumbe kuzakwehlula futhi?
Ngicabanga ukuthi into yonke le izadlula kabanzi ekutheni izulu liza kuba khona kwesikhathi esinganani. Nxa kuyukuthi izulu njengoba liqalise lethu kuna ikakhulu kulo mhlubulo wakithi ngapha, nxa lizahlala for the next 2 months or so likhona, hayi mbona thi sizakwenelisa ngoba wona lujenyore siya ku-mid-jenyore mbona ziyabe seziqinile idonki ukuthi zingalima ngendlela engcono. Kodwa nxa kuyukuthi kuzalandlela khona ukhena esasikwazi vele kudala ukuthi ngabo-February liyabe selisilela izulu, hayi mbona ngathi sizabe lokho sisesimeni esingayisiso ngoba ngikhuluma kathi sikutsho ukuthi kusasa ngikhona siyathatha inhlanyelo elokuze ne-GMB ezoholisa abalimi ukuthi bayilima. So nxa kusasa mhla ka-3 bezehola bona mhla ka-4 I think. So kutsho ukuthi ukuze beyilima ingxa bahle mhla wo-10 so kudingakala ukuthi kule sikhathi eside usiya phambili izilimo lapho ziyathola khona isikhathi ukuthi zikhule zifike esimeni sokuthi zivuthwe. So sesikhalela-ke bese sigxile ithemba liselikhona phana kokuthi vela abelimisi bahlala besikhuthaza ukuthi hayi isimo sesikuthethe ukuguquka ezinye indlela i-rainy season yothi sitshintshile isiqalisa lethi la iphele lethi. Xa kuzawayeleso simo leso hayi bona thi sizasinda kodwa sisakuthembi khonoko phela ngoba kwesinye isikhathi bakhuluma ukuthi kuzakwenzela ukuthi kungaza kwenzeka njengakathi esinje ngoba xa sithethini izulu isuku emhla ka-18 December okulohlonzi ngapha emhlulweni wakithi wekhezi la. Kodwa babevele bekhuluma ngaphambilini ukuthi hayi ivike nje uza kodwa kungenzeki khonokho.
Lapha lizwe induna uNgwenyama Fuyana exoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 esekhezi. Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba ibutho elitsha lakwele-Syria namuhla belidinga ngamehlo abomvu ababekubutho lwayengumongameli uBashar al-Assad osanda kugenga ukunqulwa yilabo ayesithi ngamalwecatsha. Umongameli William Ruto wakele Kenya usevumele ukuba amapholisa kwesinye isikhathi akhahlameza abatshengisela emigwaqweni besola uhulumende wakhe. Le yi Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Kwezi patelane le Melika, amapolisa asebenza nsitha awogatsha lwe-FBI athi aphakathi kokuphenya udaba lowesilisa oke waba libutho ogxobe wabulala abantu abalitshumi lane 14 esabeleni se-New Orleans ngabomu ngemota ngesikhathi bethakazelela umnyaka omutsha izolo. Umsolwa ngu-Shamsuddin Jabbar, yena obikwa ebethwele iflag yeqembu labahlamuki besi-Muslim abedlulisa amalawulo ele-ISIS lona athi ulilunga lalo. Umsolwa udutshulwe wafa ngamapholisa. Kwesinye njalo isehlakalo kulowesilisa okubutho ofileyo ngemva kokutsha kwemota abehamba ngayo ithwele izinto ezidubukayo phambi kwehotela kamnumzana Donald Trump, yena osemelele ukungena esikhundleni sikamongameli weMelika mhlaka 20 kulinyanga. I-FBI ithi isaphenya isehlakalo lesi njalo ithi akulabufakazi bokuthi izehlakalo zombili zenziwe ngabantu abalobudlelwano. Umongameli Joe Biden usole izehlakalo zombili, kodwa uTrump usole uBiden esithi ungumbusi omdambiyana, yikho nje kusenzakala udlakela olunje. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele olandela ezombusazwe zeMelika umnumzana Tim Moringai.
Into eyenzakale eNew Orleans leyo vele yesabisa, ngoba besingaboni ukuthi during ama-festive seasons anjenge-New Year, so abantu begcwele ezindawo ezinjenge-tourist destination e-New Orleans balimale. Hayi, lokho is very sad, ngoba siyakwazi ukuthi kathesi sesifike kwenye indawo that we have never been since ama-elections, lezi nto ezenzakalayo lapha about ama-race relations, lama-immigrant situations. So ukutshaya abantu okwenzakale e-New Orleans lokudubuka kwe-Tesla liyana, yeah, these are events that are isolated, but le New Orleans bathing as a terrorism. So khonapho siyabe sesifuna ukubona lathi ukuthi kuhamba njani, ngoba bathi bona it's both done by former military guys, and bathatha lezi mota from a new app ethiwa yiTruro, which is owned by ama individuals. So khonapho kulama layers amaningi ukuthi siveze khona sibone ukuthi what was the real design ngomuntu yena lo. So ukuthi ngokwe terrorism, mina mbona ngathiwa it's because the New Orleans incident, umuntu wangkhona uthe yena ubese joine iISIS ubele flag yangkhona emoteni yakhe. So yikho bakuthi it's a terrorist act.
Umnumzana Donald Trump uthi udlakela lolu luyenzakala nje ngoba iMelika ikhokhelwa ngumuntu ongelamandla oxegayo omdambiyana, sitsho umongameli Joe Biden. Ungathini ngalokho?
Ukuthi umnumzana Trump ekhuluma ngendaba zokuthi i-USA ikhokhelwa ngabantu abaweak, mina mbona ngathiwa is just a long play into his messaging air campaign. I-campaign siyaphela. So lokho kokuxhothoza umnumzana Biden esithi u-weak, I do not agree with it, ngoba umnumzana Biden has brought all the hostages from overseas, yena wakwehlula khonoko, has stopped Russia from taking over Ukraine, yena wakwehlula khona lokho, has brought back izinto eziningi esingazikhuluma lapha, but kakhulumi umnumzana Biden, he's just do it and show it kind of person. Gazi papazele ukuthi mina ngenze lokhu lalokhu. So khonapho ngantwa kuloku tshiyana loku lombono khonapho ukuthi umnumzana Trump uyabe sithini when we come to the facts.
Umnumzana Tim Moringa ulandela zombusazo zeMelika ubexoxa ecingweni lontungameli Nkomo we Studio 7. Inengi lamalunga ebandla leZANU-PF kanye labantu makhaza sebechothoze labo abathi umbuso wamangisi oka Ian Smith ilizwe lingakatholi uzibuso uzibuse wawungcono kulalo okamuyi uRobert Mugabe lwamanje okamongameli Emmerson Mnangagwa besithi lokhu iweyisa abantu abansundu lokuphakamisa abelungu ababelobandlululo. Ingxoxo mpikiswano le iqhubeke kakhulu enkundleni zabulenjini ezokuxhumana kunsukwana ezedluleyo lapho obekujikelwana aqatha njalo amaphephandaba kahulumende agoqela le The Chronicle aloba umbiko esola labo ababuka umbuso wamangisi owawuholwa ngowayengumongameli umnumzana Ian Smith eleZimbabwe lisaziwa ngokuthi ngele Rhodesia. Ngambe kuyini okungenziwa ukuze abantu besuthiseke kwezomnotho, amalungelo oluntu lezombusazwe njalo kungabi lokuqathanisa lokho? Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uhlaziya lolu daba lomnumzana Ambrose Sibindi, isiphathamandla lasenhlanganiso lwamalungelo esebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions, endawonye lomnumzana John Zolani Dlamini, umgcini sihlalo webandla lezapho owalwa kumpi yenkululeko yokuvuyela eZipra onguye umqalisi Ziba.
Kuqala sinanzelela ukuthi umbuso wawukhona wamakhiwa wawungumbuso wobandlululo, umbuso ofike wathathela abantu abansundu amalungelo abo, amalungelo okuthi bazibuse elizweni labo. Kwaba yinto embi ebuhlungu kakhulu, babathathela lezifuyo zabo singakukhohlwa khonokho, nendawo ezinhle ezokulima ezokufuya. Abantu bafakwe ezindaweni ezikhwakweni ongalimekiyo, indawo ezemoswi indawo ongasozifuye kizo, indawo yaba into eyenza ukuthi impile khona. Sebelileke abantu bacabanga ukuthi konke lokuzarifeseka bahlakurifesekanga, sesilithethi ilizwe. Abantu-ke manje baqaleke lapho baqala ukuthi ayi losinyethi wengcono.
Mnumzana Sibindi, owakho-ke umbono ngalolu daba?
Alright, ngiyabonga. Okuningi osekufakwe ngoba kuDlamini lapho amakhiwa afile asinikezela, njalo bese ngiqhubeka ngibuya la ngapha emsebenzini ukuthi amakhiwa babenikana ngawulo msebenzi labana abakhangela abantu kuthiwa ngomanage abalezikhundo eziphezulu, amakhiwa ayenikana enganika abantu abamnyama. Sibona uncendezo lwalukhona ngesikhathi samakhiwa sokusiba khona kodwa sokuletha abantu abamnyama. Ungananzelela khathesi ungene amaparasesa ungene ngakhi, abantu bona bokuthiwa ngomanage abezikhundo eziphezulu bangabantu abalethwayo isikhathi esiningi, ikakhulu ngapha ndakhuluma emadlebeni kakhulu, ayisibantu avele emadlebeleni bayalethwa ngapha. Sehambe kibekhezi uyethola ukuthi imemba yenshazi wamapholisa ngubani, ukhale bona bokuthiwa ngo-OGA kwenaba futhi ngoba eminye imihlobo iyakhiwa phandle, abantu bazonile bafuthelana. Ama-farmers ayehlala emapulazi beyibe abalimayo befuye iy'nkomo zabo. Khathesi uhlupho esilayo ukuthi ungakhangela umbuso wakithi, abantu balima amapulazi kodwa umanage eseHarare nge-remote control kumbe umanage pulazi kobulawa kahambi esiyahlala emapulazi. Yikho libona sesilando eZimbabwe khonapho, kuba usilongu ukubulawa ngumuntu wakini kungcono ukubulawa yisithi esilikhiwa, kodwa ngathi ngibulawa ngumuntu wakithi isikhumbe esimnyama yikho abantu esibalula.
Abanye bala bathi lokhu yingqondo ye-colonized ukubona umuntu ongumlungu engani nguye ongcono. Kambe ingaphathwa njani le indaba ukuthi abantu bekhonono kodwa bekhangela phambili bengakhangela emuva?
Sibekwazi ukuthi bakhona abantu abahlezi kuhle kakhulu, ingabantu bonawo bezayo. Bakhona abantu abanikwa lezimali amaloni bengawabhatali, bakhona abantu abanikwa amaseva abangawadiziziyo. Labo bantu kufanele sibili basapote, labo bantu kufanele badifende umbuso okhona. Akufanani labantu nje ubuningi babantu obuhluphekayo. Mhlawumbe uzathi wena uphiwa konke kuthi wena hhayi ihulumende le imbi, uzaluza isinkwa osidlayo ngokungaphandle komthetho. Ilizwe yilizwe ngoba kulo mthetho. Akumangalisi nxa abanye abantu besithi uSmith wayembi kakhulu. Angitsho mina ukuthi uSmith wayemuhle, ngikhulume ngoncindezelo lwamakhiwa. Uma ukwazi ukuthi umntanakho nxa efundile uzawuthola umsebenzi, but khathesi ungaze ufunde njani? Uzahambe ethengisa i-airtime estridini, uzahambe ethengisa amatamatisi estridini. So nxa sesicompare khathesi sithi ngubani ongcono, uSmith wawufunda uzaba ngutitsha ube ngumethi ube ngudokotela usemsebenzini. Uzecala khathesi uzakhangelwa ukuthi ungubani. Sikubaleka ningi maphepheni lapho abantu besimagla igolide baphuma nalo through the airport okule security yonke elizwe, nanxa sebebotshiwe hhayi into yakhona iphele ngoba akulaa mthetho. Wawungasoze ukwenze lokho ngesikhathi sikasingeka kwenza ukuthi abantu bakhompeni. Sasile pen, sile half pen, sile tiki, sile six pen sheleni 2 and 6 nezimali ezazithenga lezo, but khathesi kulani sisuka kumaphondo sisuka ku wathi wathi phela sisayiyazi le mali yeZimbabwe ukuthi kuyitizwe la kuyini lakhathe ukuthi awulezinto ngoba nesoko ibamba izinto ngesandla sakhe akulazi sathi ngesikhathi sikasinika imali likhona ithenga 1980 eChina lapha besina amadola kona la aweZimbabwe ele value so abantu bathini abantu bakhangela izinto eziphathayo ngempilo yabo abantwana silabo abantwana abagcwele amazwe bayakhrosa imifula oLimpopo bedliwa zingwenya bebaleke emakhaya ngoba kusahlaleni so bathini ngesikhathi sikasimithi izini kulempi abantu bengabaleki ngalendlela babaleka besiye empini beseolilizwe labo
Mnumzana Smith abantu laba bathi uMnumzana Smith wayengcona abanyeke banike amangisi igonya yini lokuthi abantu abamnyama bayehluleka njalo kungani umnotho wawusenelisa ukuthi ube ngcono ngenxa yobandlululo kumbe kwakungenxa yani
ngilakhayela i-industry sihlale sikhanya khona ba ngesikhathi asinithi lapha babulawa kwakuthi akwentudu ziyathunga kade zazisathunga ama-industry ungacabanga odanto bavalilokhu wayesecurity mills o-c s akuselalutho kodwa laphana kuqala kwakuqhathiwe kungani kwakuqhathiwe ngenxa yokuthi ilizwe ngaleso sikhathi lalinge-system yokuthi ukuze umnotho ukhule uqakamuye phezulu ikuthi kufanele usebenze wenza ukuthiwa i-production ungenza njalo silathatha lokho sikutholile uhambe ekujeswa kwamanye amazwe sokungena i-foreign currency ibuya lapha elizweni sebehambe siyangale siyathenga impalo le-chinese gpm eziletha lapha sithengisela abantu siyuzuba kudlamini ekhuluma iqiniso lapho ngokuthi esakaza ukuthi le mali ezibabha sayazi sizayazi njani sabele singaprodusi lutho singabantu abemukela kuphela kudala isikhathi kasinika abantu bazogcwala amabhakthele zigcwele erenkini amabhasi ehlile okuceda abantu abantu besebenza emasektari besiyabona izimuli zabo lanxa babengcindezele kodwa okwempilo yabo le muli zabo kwakungakhanyi ngoba babethela leyo mali fanele bayihole bayikhona and ezingakhonta abantu abathathiwe kathi esihlile 10% abaku-informal employment abanye sebevalwe ngamashophu ngokwabo okuncane sikhathi esisizwa ngamanzi kokulawa khona abantu sebadeba amagodi kongapha kwegodini amanzi asahambe emadamu asengena emagodini ekhithi ngegangeni le
lo ngumnumzana Ambrose Sibindi isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Unions obexoxa ecingweni elomnumzana John Zolani Dlamini umgcini sihlalo webandla lezaphu belosithandekile mhlanga weStudio 7 sakuyisikhathi sokuzwa imibono yenu lina balaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsapp
salibonani maZimbabwe amahle nibizo lami nginqobizitha Sibanda ngivela endaweni leyane yasemadelukeni ePlumtree sicela lisize maZimbabwe sileminyaka emibili silokhu silapha eBotswana impilo yalapha eBotswana inzima ikakhulu ma ungumuntu ovela eZimbabwe ungelamaphepha akusakwaniseki ukuthi umuntu ebuyele ekhaya lanoma ungayenzi imali yangikhona vela ngeke ukwazi ukuthi ufike eZimbabwe ngayo kathesi mbhekane le nkinga yokuthi umama ngumuntu olapha eBotswana seleminyaka emibili lokhu ekhona la so uyala ukubuyela ekhaya ngenxa yendlala esekhaya kodwa into enzisa ubuhlungu ukuthi kulabantwana labanaba amabasekhaya sokuleminyaka engu-2 silokhu esingayo ekhaya kathesi mbengizimisele ukuthi ngiyahamba ngekhaya ngimenzela imali uyala akafuni ukuya ekhaya ngenxa yokuthi imali yangikhona ngeke ukwazi ukwenza imali eningi so yena ngumuntu nje ufuna imali eningi ende kasebenzi sibhekane le mpilo enzima kakhulu lapha eBotswana
umnyaka omutsha kubo bonke abasakazi beStudio 7 uNkulunkulu alenzele kuhle njengoba lani lisenza kuhle ngibuye futhi ngithi umnyaka omutsha enganeni zami okhulumayo kunguChristopher Nyati iy'ngane zami zonke kuyo yonke amagumbi amanomhlaba uNkulunkulu abe nabo ngibuye ngihalalisele lezaphu phela nanku silahlekele
labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imibono yabo lingakhohlwa liyalandela uhlelo Live Talk namhlanje kuluhlelo lwesifazane asiyihluzeni bomama sixoxa ngezifiso zabesifazana lonyaka singakehlukane sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokela umgcini sihlalo we-Southern African Lawyers for Human Rights uBebotshiwe esethiswa icala lokuthuthuzela odlakela kwele-Mozambique uzaqhubekela phambili esentolongweni okwanamhlanje muli yeZimbabwe silugqiba lapha olivalelisayo uMutabo Kancube ngesithi lilala
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.